Aba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2020 ngothungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Uhulumende sekhuphule intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwini khanya selehlile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekweze intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75 emizameni yokuqeda ukusilela kwayo. So kule nyanga ezithile impuphu isilela ezitolo njalo ithengwa emkambo wensitha ngentengo ephezulu. Ukusilela kwempuphu lokhu kuqale ekupheleni komnyaka odluleyo kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende sithi uzahlawula abayigayayo imali yokuvala indleko zabo ama-subsidies. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi intengo ye-$50 le ebikhona ibangele ukuthi abanye osomabhizimusi bathengise impuphu emkambo wensitha ukuze bathole inzuzo. Umbuzo omkhona ngothi njengoba uhulumende sekhuphule intengo isizatholakala na? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo.
Abantu sebenza ngobawa yindlala ngoba yona vele i-$50 leyo subsidize ibivele inzima kuzulu wonke. Pho ngaso kubuye kwafakwa eyinye le-25 futhi impuphu is now a luxury engakwaniswa umuntu nje mahlayana. So kusitho ukuthi abantu abaningi sebeyabulawa yindlala. So kulobunzima kakhulu. Ilitholakala ezitolo ezimbalwa. Labo abanelise ukuvuka ekuseni bayithole but ivele ingeneli uzulu omeni ngele ukuphila ngempuphu yomkambo womnyama ngoba yona le igovernment ithi yayi-subsidiza ivele kayikho emashopu kayitholakali. So abantu bebevele bethwala nzima bethola ngabantu esingathi balihlekana labo ababele nhlanhla bafika ekuseni enye yakhona kawuyiboni vele kuyathenga abantu abaluthwane ibisibhoda ngalithi yabuyisa umkambo womnyama ngaphandle leyo mkambo womnyama phandle lapha abanye bebethi ma ule cash ngoba vele bebeyithengisa cash ithi ngathi ma ule cash beleyenza o-65 or 70 pho le kahulumende yona ngayesiyi-75 sokusithi ukuthi labo bomkambo omnyama labo sebeyakhwela beye kuma-95-100 khonapho ngoba uhulumende layo sekhwezini obviously la izakhwela ngoba bebeyithengisa ngayona leyo iprize uhulumende yasefinginifana.
Kodwa lake lixoxisane labo osomabhizimusi ukuthi indaba bengalethi impuphu liyana ithengiswe ngemali yena le yavunyelwanayo lohulumende.
Yes, asixoxisane labo sibili ngoba sibelieve ukuthi bona balendlela zokuthi bathole umumbu e-GMT e-subsidized prices but kukhanya nje sokulobugwelegwele obukhona yiwo bona osomabhizimusi labanye abasebenza ezitolo esingathi mhlawumbe ngamamaneja akhona ngoba uyayibona i-truck ukuthi nansiyani impuphu ibuyile kodwa uzabona ithengiselwa mhlawumbe abantu abambali uthi ma usubhodabhoda edolobheni lapha uthole sebeyifakile abanye phambi kwezitolo zonezi yomkambo omnyama. So kule bugwelegwele kubosomabhizinisi labo abalamalayisensi okwanisa ukuthi baphiwe umumbu bagaye impuphu. So ubugwelegwele bakhona bukuqalisela khona ngale phezulu okuyikuthi sokuhlukumeza izakhamizi. So siyazama njengenhlanganiso sikwenze ama-engagements ukuthi nga impuphu iyaba khona umgaqo osezibe khona lo mkhambo omnyama ngaye impuphu ikhona emazintulini umkhambo omnyama uzohamba but kathesi umkhambo omnyama uba khona ngenxa yokuthi impuphu kayikho emazintulini
vela bacatshi nje bathengisa besegcekeni sizwile uhulumende esithi i-task force yakhe leyana empuphu iyabhodabhoda ihlolisisa khonakhona ngapha edolobheni lakobulawayo
wayifaka kwi-task force yakhe uhulumende labo bomkhambo womsika bathengisa besegcekeni okokuthi lanxa ubucanjana okungakanani uyababona beyidengisa ngoba loba ngisitho bayifaka phambi kwazo izitolo uhambe kubo-OK uhambe kuzo wonke amavinkili akhona la kuzo zonke izisalada babe besegcekeni ukuthi loba ngubani lobani uyababona kabayithengisi beyicathile beyikhipha kumbe ezimodeni baye beyichayile.
Umnumzana Melusi Moyo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwili khanya selehlile. Izigebengu lezi bezithwalise nzima otshekesha begolide lezakhamizi njalo zigongode elinye ipholisa lafa kumaviki asanda kwedlula. Abanye banakanela ukuthi izigebengu lezi zilobudlelwano lezinye iziphathamandla zikahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi senkabazwe lapho kuke kwahlasela khona amashurugwi.
Uyakhumbula nge-first time sikhuluma sicoxa ngesithi laba amashurugwe ukuzobona ukuthi abanikazi babo ngobani, kakufe omunye kumba agule omunye, uzuyebona ukuthi ozayambona esibhedlela ngubani, ozayabhadalela izindleko zezifa ngubani. Selikubonile lani ukuthi kuthe sokuqatshana laba amajaha amanye esebulawa esebotshwa ababalamulelayo ngobani. Namhlanje sikhuluma nje ibandla elibusayo liyaxabana phakathi kwentsha labadala. Ngiyakubona nje ukuthi ayisikho ukuxabana okujwayelekileyo into ezibangayo yona le igolide okugejwayo. Ungathi uyakudingisisa ukuthi uzakubona ukuthi hayi kaloku akuxabana okunganani. Into ekhangelelweyo kuphela yikuthi ogebha kuleyani imayini ngubani, osesuswe kuleyani imayini mbani. Uyabona amajahalala wayafuna ukuthi ayagebha, esikuzwayo ukuthi hayi kakuba ngwani i-corruption kubangwa nje ukuthi ofuna ukuthi aqhube i-corruption ngalelo langa ngubani. Ngababanga ukuthi i-corruption kabayifuni, hayi babanga ukuthi ofane enguye oyiqhuba phambili ngubani abe lenzuzo. Selizela kubona abantu bakithi bantu beZimbabwe ukuthi hayi yikho-ke mina ngithi hayi lanxa becabana singabalamuli bazazibonela bona bodwa.
Ye kodwa sike sabona ngesikhathi esedluleyo ungani bese besidla ubhedu baze babulala le pholisa bangena lasenkambeni yamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa lezi nsuku asizwa kukhulunywa ngabo kakhulu ukuthi bengase bejile yini imisebenzi yabo emibi.
Bamile-ke ukuthi bakhanye bebhodabhoda endaweni eziningi ngoba phela umthakadi lanxa esethe wabonakala kwesinye isikhathi uyakame laye athathisise umumo ukuthi ahamba njani. Kabamanga sebesazana sokuthi ebandla ukuthi ngobani, yikho-ke sokunzima ukuthi khathesi baqhubeke besenza ubudlwangudlwangu ngoba sebesaziwa.
Umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi senkabazwe lapho uke kwahlasela khona amashurugwi. UChris Gande uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Mina ngombono wami ngiyasebenzisa amavesi atholakala eBhayibhelini athi yona nxa uphila ngenkemba uzakufa ngayo inkemba. So la madoda lawa amashuringi labana nxa ngabe kuya ngami sibili vele ngabe nxa bebanjwa bese befawe nge-central leshana esakhitshayo sibikisele ukuthi kube nezitshengiso esho ukuthi wona nxa umuntu yenza into ezinjalo naye impilo yakhe kayithathe kuhle kube kanye ngoba so umuntu omele simvumele ukuthi na ahlale aphile phakathi wethu as a society ngumuntu o-very dangerous umuntu ongahloniphi impilo yomunye umuntu so-ke naye kumele athole sona lesi sitshengiso sokuthi angabanjwa naye impilo yakhe kayithathe
kodwa bakhona abathi amajaha wona la akhanya alo sekelo lenkokheli yezanu PF yikho bengabotshwa
into one mina engayinanzelelayo ngabantu ukuthi bona bathanda vele ukucatsha ngemva kwebala lethi zanu PF ngiyakhumbula ngenye ngomunye iminyaka lapho ngiselilunga lephalamenti ngaye ngasukuma mina ephalamenti sithi right asithi niwonke umuntu obonakala edriver imota elengise isikhava she-highlanders emoteni yakhe lapha ku-review mina bana abaningi besejela ukwenza khonoko besenzeli noma besike kuma-road blocks umpholisa ngavele abone leso sikhava lethi alo ngwezanu p f seeyena sendlula umuntu so noma umuntu enza into engayisiye ugyane ngumbe uthweleni ngumbe ikhokheni ngumbe uthweleni kepha ngokudlula akasamiswa lokuthi ashethwe ukhangele lokuthi le moto yakhe ilelungelo lokuhamba emgwaqweni yini bonke abantu laba becathe ngemva kwani kwezanu p f ngakhe ngakhupha mpaphamerit mapholisa bathesi khangelane kakhulu yena imoto naleyo ibone ilengise ukuthikhava zezanu p f yiyo emele ichaze kakhulu ngoba ulengise khonoko ukuthi na bona lawa amashulukuzaozothi ma he balo muntu kwizanu p f loku naloko naloko kodwa kwesi khathi ungawudisisa ungathotha inivela akula nto enjalo ngabantu kwazilile nxathi yofunozisiganga esidayithi ngabe zanu p f ngoba kuthiwa izanu p f anti phela yiyo esembusweni yiyo kupower ngabo ngenxa yokuthi kuzanu p f awusabambeki but khonokwana mina ngibona ngantu kwesi sikhathi kuba yinto nje abantu abaqanisile becathe ngayo ukuthi
Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu p f obexoxa ecingweni lo Chris Gande we-studio 7 selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla inkundla yezimlive.com ithi kule bhasi yezuko ebhewukileyo emashonaland east izolo yalimaza abantu abangamachumi amathathu ngomvulo kulenye njalo ibhasi yezuko etshayane lemota encane kwafa abantu abayisikhombisa inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi kungaba kufe abantu abathathu engozini yokutshayana kwebhasi yakokaj leroli izolo ibhasi le ibivela evictoria falls isiya kobulawayo sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu
sarubonani basazi be-studio 7 ondlela zimhlophe ngiyalibingelela igama lami ngulungile ndlovu ngisuka esigabeni sesesiganda ngibingelela ngiseebotswana umsebenzi wena luyenza omuhle kakhulu ingani inkosi ngaligcina lisazisa ngohlelo lwenu oluhle siyabonga
sanibonani basakazi be-studio 7 yazi kule nto engikhala ngayo ngibone ku-social media bekhupha inkemenkeme yendaba inhlekelele ngathi eyenzakale ebhinga like ama-flats agcwele amanzi ugcwele yonke indawo hambe ngicela ukubuza ukuthi uhulumende ubengakwazi yini ukuthi khona kule zulu elibuyayo elingana lize ligcwale kube yilo liyahlobo engintu ubone kusenzakala ebhinga bese ngibuya endabeni eyenzakale enkayi ebritshini likashangane laphana okule bhasi kumbe kuthiwa ngukakono yini ebesiya egogwe ewele ebrijini etshayise inkomo ezintathu yasisiwa yawela phakathi kutshangane kambe ngicela ukubuza ukuthi wonkhonakho nkyana shuwa bazaze bekucabange nini okuyinto okunjengakho nkyana ama preachers akwakhiwa nini abantu bebephele shuwa ende kwakhona anzange ngize ngubone kubikwa nje kuma TV kodwa nxa kuukuthi into le engayenza ke le emashonaland bekuzavele nje kukhitshwe nje kugcwale yonke le ndawo bathanzange ngize ngubone ukukhutshwa ngoba simple kwenzakale emathebeleland yazi into eyenzakale eZimbabwe so iyenyanyisa shem
nibalaleli be-Studio 7 ngikhuluma nomacebo ngise-Johannesburg ya namhla bacishe bakhuluma iqiniso abezanu abakade belalele ku-Studio 7 uJoseph Chuma ekhuluma evuma ukuthi ama-cartels akhona and sokusobala ukuthi umuntu ongeyena o-involved ku-corruption kakhulu ngu-president Mnangagwa ngoba abangani bakotakurei laba labo-Rotten Page laba ngabantu abaseduze kwakhe angeke babotshwe so sokusegcekeni ke sokusele ebantwini bezimbabwe ukuthi basho ukuthi benzani ngoba ubugebengu lobu sobudlulisile abantu bayahlupheka nje kubuye umumpu buye emazweni ufike ufakwa ku-black market ubuyeifuweli ibuye emazweni ifike ifakwa ku-black market so izinto ezizizona ezifanele zirani ilizwe izoba zifaka ku-black market izigebenga zabantu lezi kungcono ngoba sebevezana manje
sanibonani sanibonani basakazi bonke be studio 7 nabo baba nabo mama emakhaya igama lami ngomanzi ngibuya eJivezi South okwamanje ngisegoli sinenkinga la eJivezi South esihlangana nayo inkinga esihlangana nayo sithathelwa umhlaba lo esawushiyelwa abomkhulu bethu lo mhlaba yiwo lo silima kuwo ukusukela nabomkhulu bethu balima kuwo awudingi fertilizer nesihlangani sobiza ndobolo awufuneki fertilizer noma utshalile nje izinto ziyakhula nje kuyo yonke le minyaka le osebenziswa abomkhulu ukuze kufike namhlanje asikwazi ukuba sigaze sifake i-fertilizer manje-ke kuze kwaziwa ilizwe lonke so sisenkingeni okwamanje asazi nokuthi senzeni wonke umuntu akasazi ukuthi kuyini ungasizobani ngoba empeleni kwenzeka kanjani ukuthi umunye umuntu omnyama abuye athathele omunye umuntu omnyama umhlaba besazi ukuthi abelungu yibo bebathathelwa umhlaba kodwa-ke sekujikile umuntu omnyama uthathele omunye umuntu omnyama umhlaba kuyinkinga kakhulu lokho
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abedlula inkulungwane eyodwa kwele China ulakho ukutholakala ngemva komnyaka owodwa olengxenye. Kube lokulwisana okubi phakathi kwamapholisa kwele Lebanon labantu akade betshengisela bechothoza uhulumende wakulelo lizwe izolo. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, umnumzana Bernie Sanders nguye onqobileyo kukhetho lwebandla eliphikisayo elamademocrats oluqhutywe eNew Hampshire izolo. Ukhetho lolu ngolunye lwenketho zokudinga ozamela amademocrats kukhetho lukamongameli ngolwezi. Omlandelayo ngomnumzana Pete Buttigieg yena kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. Umnumzana Joe Biden yena unqotshiwe kakubi njengakukhetho lweviki edluleyo e-Iowa. Umnumzana Biden uhle wadlulela esabelweni se-South Carolina ukuyakhankasa khona. Ozakhethwa ngama-Democrats nguye ozanqikilana lomongameli Donald Trump oyebandla lama-Republicans ngolwezi. Sigqibe uhlelo lwethu ngokukhangela iqhawe kwezomculo uJoseph Shabalala yena owasungula iqembu lakule South Africa ele Ladysmith Black Mambazo. UShabalala utshone izolo. UGibbs Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Chilani mina,
Iphephandaba le-Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu le-Ladysmith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekubampunzi.
Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMofati Phiri owake wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukamshengo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuzik wakhe. Isihlenge sethu siSouthern Africa sisilahlekele kakhulu. Angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zonezana ezechurchi kakhulu ezesontweni and sake sahamba sibili ngabukela le concert yakhe le ayenza eHarare uGraceland concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwane bechaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Kasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida ubaba uThabalala ubeyisinspire ngokuthi even ukupheka kwabo imusic ukuhlela kwabo izinto le group like
uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homeless kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLadysmith iy'ngoma zabo ezegospel akade bezihlabela ngoba ngumuntu okhula esiye esontweni bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLadysmith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu le-Ladysmith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amathumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa u-Eddie Murphy, uClint Eastwood. Nabanye I am following the river down the highway. Okwenza iqembu leLadysmith Black Mambazo liphumelele kakhulu ikucula kwalo lophuthu. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Greece. Ushiye umkakhe labantwana asebe kuqembu leLadysmith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Amagugu,
amagugu,
alele,
alele,
ayosale mathule.
Amagugu,
amagugu,
alele,
alele, ayosale mathule.
Iyolala,
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 Shabalala, Lady Smith, Black Mambazo, sikhalela iqhawe, sithi magalale ngokuthula. Siyalibona lani balaleli eliyawukhalela umdeni wakushabalala. Ekhasini lethu le-VOA Ndebele kuFacebook lapha kulombongeni Ncube uthwena tutukithi sonke silahlekelweyo. Amosa siqhaza. Uthi wena wanga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo isizwe sonke silahlekelwe kule ndoda madoda. Melusi Hatebe uyakhala lawe laphana uyehlisa inyembezi. Vodloza hayi bizo lakho angazi lipronounce njani laphana Vodloza, kodwa la uyakhala uthi oh shema. Catherine Kale uphahla uthi may he soul rest in peace. Baba Chabalala kuzoba lo Wisdom bafana Mbonyola Spanda uthini ke umtaweni laphana uthi yena magalale ngokuthula. Kuzoba lo Bonga Inkosi Dlamini uthi wena thank you Shabalala Mshengo, it's been a pleasure. You gave us your music, your love and soul. Ngeke bayiqede is my favorite song. Thank you for your wisdom in African culture. Joseph Chabalala, rest in peace. Ngubonga Inkosi Dlamini ke lo kuzoba lo Honest Svanda uthini ke laphana umdawini uthi yena may his soul rest in peace. Sizohlala sekukhumbula njalo. Hayi lilele itshaye lidala ilele insizwa indoda emadodeni lathi sithi makalale ngokuthula mpela. Sokuyisikhathi ke sokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende usekhweze intengo yempupho isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkoma, Nkololokwana wamatukanduna. Litshone kuhle.